ngokana kufitini yakho akufile ukuqala bese kufika lendaba yokuthi abantu bangayiralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bese kuba lesikhathi sokuthi badle no problem but iproblem ebakhona ukuthi nxase kunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bethiwa amarayisi bethiwa ukudla okushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele ungivotele that becomes vote buying so it's context bese kufika nokuthi i-social welfare ngalelo langa ishike ukuthi iqhube iprogram yayo ayeva ubuza umbuzo lo eparliament Chris kwaphendula kwathiwa no but
kungumsebenzi
we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo and sasibone khonokala ku-abuzwa ngezikhathi zama-election ama-program asetshenziswa kwezinye iindawo ezithize ngesikhathi sama-election ama-program akade vele engenzakali phakathi kwesikhathi so there's abuse of the system in that way so usesiyakhangela uyakhangela i-content Chris
kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU-PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink singathi kuyini lo
mina lokhana ngibona ingazami emaralini vele abantu bayasitsho lami yinje ngangathi ngingathola abantu besuka-conscious yabo be-rallini ewhitesteed I must make sure ukuthi nxa i-rally iphela they group somewhere and we give them something to eat remember babesuke ezindlela ekuseni phela bathola lokho laphana bengahlanga so as long as abantu laba beserallini bengamasapoti ezani I don't see any problem iproblem ibakhona nxa ukudla lokho kungaphuma nokunikwa abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini ngibone ngayo nxa sekwenzela kuyazo kuyi-vote buying
asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo yokuthi balande nje ukudla kuphela
ye abantu abanye babe sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting lokho kubangelwa ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeke abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali they can't afford ukuthi bathenge ukudla kodwa-ke nxa kuyake kuseralini ngoba even any other party even i-opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi lapho abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina siyambe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaseralini kusisize-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlale so I think it's a fine line i-vote buying ileyana eyokuthi ngiyakhumbula mina wawulala kubuyeizimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamesibaphi ukudla amarole elayinile that yi-vote buying esesayibona and ikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sikambeni ematopo abantu besena behlezi kuma-shopping centre langaphansi kwezihlaza kuthi abamelele ukuthi uzabuya ukudla eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is vote buying ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu engaphekwanga impuphu you know lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini lokho kuyazokuyi-vote buying.